Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthola zomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 22 kunhlangula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
bona ngazathi abantu bangaze begqoka ama mask but i-social distancing ngiyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga
inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe yilomkhuhlane labo sebekhwelile baya kwabayisithupha
umkhuhlane wakhona kukhanya abe-BCC bayehluleka ukuthi bawuvimbe bebawenqabe okubangela ukuthi ube lokhu ngani kuyamemetheka kuyaphambili
inani labantu asebebulewe isihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi phezu kodaba lweholo kuyaqhubeka zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngabathathu izolo laya kumakhulu phose amahlanu 489 asebefile sebeyisithupha kulandela ukubhubha kwabantu ababili ngomgqibelo omunye wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ube yisakhamuzi se-Midlands ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabathathu ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo laba ababili ngabavele kwele-South Africa kuthi oyedwa ngobevele ehlala elizweni asebesindile kulomkhuhlane sebengamatshumi ayisithupha lane 64 inani laba lomkhuhlane lo kulezinsuku likhuphuka mihla lamalanga njalo abanengi abalawo ngabavela kwele South Africa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership so abantu labo ngoba ukukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lowo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo so ngibona ngazathi uhlupho alukho ebantwini uhlupho lusebantwini abantu abafuze ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo bathatha lezi mali bazihambise ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale-corona but njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho so mbona ngazathi into yomkhuhlane lo abantu abenza ubuchapha nguhulumende
abantu abanengi sizwa kuthiwa amamaski bawagqoka kuphela bengabona amapholisa okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngomkhuhlane ungathini ngalokho
abantu batshona bebhotiga ngalonke leli so mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni i-social distancing isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebegada amabhasi and so forth and so forth ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile amabhasi sehambe egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile so mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga wonke umuntu uvuka ayiswa njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli konke khona kuyanambona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanise lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni number ilokhu iqanisa and iqanisa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani uma befika beswa kuma-quarantine centers and so forth and so forth so mbona ngathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeli i-Thorn Grove ukhangelile okuzweni lesi sikhisibhedlela sikankomo uloke kuto kusalo ngiswa kwa da sasile zinyange zinga intele ihlasile so mbaza dokumende wethu kwa kuthatha serious
umnumzana mbuso fuzwayo isiphatha amandla senhlanganiso ye ibhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo kuvikwa kulomfana osakhulayo obulawe isihuto esihlasele elokitshini leluveve izolo kobulawayo okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilomkhuhlane likhwele liye kwabalitshumi lambili. Abantu abanengi labo bavikwa belaliswe ezibhedlela kuthi abanye ngabagulela ezindlini. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Duve yena othi umkhuhlane lo usuhlasele emalokitshini amanengi.
Bakhona abantu beGwabalanda kuwat 16 ungababuza ngabaza ukuthi izizwe zabo ziyabagidimisa ungananzela kunjalo lempopho manje izitishi zengcekeza zivele zidubukile ziyageleza iganga lonke okuzabangela ukuthi khonoko vele kuseluveve kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa la ngapha kibo phumulo ngananzelela lathi sikhona apha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokithi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa kindawo eziningi amalokithi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye logatsha lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve iminjani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka ngakho-ke namhlanje sibone i-statement esikhitshwe ngu-UPCCSCT uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlula isigidi semali yemeli ukuze enelise ukuthi enqabele lolu dubu ngoba kukhanya kuzafuneka amapayipi lezinye izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu kungazanthwa amanzi abuye engcolelelawa kuthintana ndaweni lokuthi amasuwa lamapayipi amanzi kusuka kuthintana ngoba konke sokukudala. So u-City Council kungazanthwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa manzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo yikho ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana ke ipipe embe singathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenatha amanzi ayengcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi City Council replace amapipe ungakhangela kube uphumula east lakho bekwenza khonokho kodwa wakhathesi ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungiselwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi baqaphele kakhulu bazama ukuwaqalisa ngokuwabilisa so kune ongabe kusenzakala emanzini so siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuza kwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe egula mbozizwe engaphathekanga kuhle esizwe sibuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanti sikunanzele konkela sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe gula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lomlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi umumo mubi kakhulu ezibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zikhala ngeholo eliphansi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi kumele uhulumende aphange alungisise udaba lolu ukuze odokotela babuyele emsebenzini banakekele izigulane. Inhlanganiso le isole njalo ukuchaphazwa kwemali eqondane lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus ethi kwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Odokotela labongi bakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo lanxa uhulumende ebengezelele iholo besithi okuyimadlana kwakhona akubaphathisi ngalutho. Bathi njalo bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusebenze imali yeMelika kuphela. Kodwa ucubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukusebenzisa idola leMelika kuphela kungaba liphutha elikhulu.
Nasikhangele kathesi kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayela ama-reserves aye foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe esasithi amabhenki lamabhenki onke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign current account kuma-nostro accounts babelayo le US dollar. Khathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo. Ngananzelela le foreign currency esilayo nxa ingavelanga kuma-exports, nxa ingasavelanga u-remittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ama-reserves of foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yes, isifiso sokuthi sibe laso. Yes, kungabe kuyindlela elula ukuphuma phakathi kwekudubeka loba ama-challenges okhangeleleyo. Kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize. Imali yefuel yakhona iyavela nga? Imali yamagetseni le iyavela nga? Imali yokubhadala izisebenzi zama-Civil Servant iyavela nga? Ngoba labo abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi njalo la ma-prize yethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise local. Ngoba ama-private la ngokusilanya ungazulanzelele even wona la ama-price e-US dollar akhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kule nto eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider i-dollarization, because kuya kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sesi-dollarize sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe ikakhulu ngasikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe phoshoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza loba mina ngilamandla labengakwenza beyibala ngisuse yona ngokwayo US dollar. Ngithi eZimbabwe akula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama price wonke eZimbabwe senza izimdola lerandi. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa irandi njenge-trade reference ekukhonomi eZimbabwe. Siyareducer ama-pressure amaningi ngokwanazela abantu baningi laba abe-China babuya kukhonomi eZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa ngumuntu wonke. Umuntu engabale i-US dollar ayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-price yethu sithi nge-rand. Kuyenza labo even osomabhizinisi babe le nhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-$3. Ngoba yabo kukhanya ukuthi into leyo goli yi-30 rand. So lapha angeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engingazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikuyenze lokubana siqhubeke sicabanga ukuthi dollarize ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi. Njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009 njalo kunjalo kulula kulama reserves. Wawubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-$100 basic salary kuwonke umuntu flat ngoba wayezama ukubuilda ngale capacity.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekubulawayo. Uzulu luseveze imbono etiyeneyo phezu kwembiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi likomishini isisungule uhlelo lokuthathela labo abacatshangelwa ukuthi izikhohlakali inotho yabo nxa bengehluleka ukuveza sobala ubufakazi bokuthi bayithola ngokusemthethweni leyo notho. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi uhlelo lolu luvizwa ngokuthi wakazitenga sei kumbe wakuthenga njani. Uthi lanxa umuntu engaze efunyanwe inkantolo emsulwa ikhomishini yakhe ilamandla okumthathela inotho yakhe engehluleka ukuchasisa imvelaphi yayo ngendlela esuthisayo. Lanxa abanye bekwamukela lokhu, abanye bathi ikhomishini le idlala amadlwane ngoba ibazimhlophe abantu abetheswa amacala enkohlakalo abakuhulumende kodwa kayenzi lutho. Okunye njalo okumangaza abanengi kuthi umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa icala lokutshaphaza imali kahulumende kudaba lwenkampani yeDrugs International kodwa wavunyelwa ukuyalala endlini yakhe wavuka eziyela enkantolo engelazankosi njengezinye izibotshwa. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungasese lilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yenkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma. Abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulalokhu lalokhu okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe icala linje ene kube ukuthi umuntu lo uyagwetshwa ngokweqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa ukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayokwazi ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho nxa ukuthi umuntu ewonile njengena lento ezwe ngoObadiah Moyo akahambe ayijele abotshwe kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukuthi liqede inkohlakalo. Kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lo mehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengena leminyaka eminye edlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukureporta ama cases ukuthi kule corruption eyenzakala endaweni ezithize kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukureporta leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize usugcina ususiba nguwe usengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe sengathi usinecala. So uhulumende akazimisele ukuthi aqede lobu huquluzo obukhona osebenze ilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje.
Umphathi ntambo wezempilakahle uObadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqokisudo ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idokhethi nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani ezongo ezinxa uyi-citizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona uyabunga selakho. Ingakho nxa ukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi akulo nguminista kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshwe ehanjizwe ayelala esitokisini ayecela ibail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa ukuthi ibail iye yagrantwa ngumagistrate. Kodwa-ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzalala endlini yakhe ebesevuka kuthengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owaye ngukomanda weZipra ngesikhathi sempi yenkululeko umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uzavekwa eHarare emathuneni eHeroes Acre ngolwesithathu. Iphephandaba linye lithi njalo inhlangothi zesibhedlela seThorngrove koBulawayo ebezivaliwe zilungiswa zizavulwa ngeviki ezayo. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi, salibonani balaleli baka Studio 7. Nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela. Zamandlani bomama liziphathe kahle, shiwa ligcina amadodeni kahle. Manje indoda ingasebenza, sifuthi olufuze lidlale ngayo. Lisenze ukuthi belixabana, lisenza ngabomo, litshekise ekukhulumeni kwenu nezinkulumo. Khulumisanani kakahle, kungakugcina ungene ukufa phakathi kwenu. Ngoba ngiyalazi impela lana abafazi, mase indoda ingasebenza. Kusuka ukuthi undoda belisenze ukuthi nomali kuye busuke ezindlini ukuthi indoda ithi amen. Indoda ukuthi uvume intweni, intwe engalunganga. Hayi cha, mayindoda vela ufuza ngivumele ukuthi umfazi edlale ngawe enqondo zakho ukuthi uze abuye ngo-12 ebusuku yethu uvele emsebenzini. Hayi cha, vela kwenziwa njalo bafowethu. Namvumele le ndaba enje, ngiyazi ukuthi indoda izigcina ithatha isimo sokuthi kubulale. Ukuthi lana abafazi le bengakhulumi kahle emlonyeni, zibambeni kahle nani bomama.
Ivuka njani lapho ku-Studio 7?
Hayi, siyaphila lapho ekhuluma lethoba lemfene ngwabi Gauteng. Hayi, lapha kulo mfowethu lo engamzwe engathi ukhuluma ngosisi lo wayekhuluma ngomakhupho wathi useHaverun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonokho okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka. Akula muntu ozamthuka, wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma lokhu akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hayi shiya lokhu, umbonise kahle laye ezibonele ukuthi into ayiphathakiyo injani. But lawe umbona ngathi wawukhuluma kuto engathi umuntu okuwuchamisa. Hayi, chamisa ndoda, hayi uyafana lo makhuphe, uyafana lezanu, chamisa izinto zamashona. UGibson wabaqotha lo Ishmael Ncube ku-MDC, yabo utswangirayo wathi libandla lakhe. So asishiyaneni layo, asibumbeni ibandla lethu. AmaNdebele ayo esaziwa ngezaphu, namkhule uyimemba yezaphu lakathesi lo ngiyimemba yezaphu. But izaphu ngiyayibona ukuthi sikhulile sindala, asivuseni wena lo mthwakazi libandla lakithi. Laba abadala bethu bona babakamthwakazi ababizaneni bebambane izaphu mthwakazi oshimele Ncube bonke bebuye bebambane kuyenziwa into eyi-1, hayi amaqembu qembu senzana izinto zicine vumusana iphathi eyi-1 eyamaNdebele, hhayi enye laphana enye laphana njengesonto zamapostori lapho eJube uyathola omunye ulapha omunye ulapha nomunye ulapha nomunye ulapha. Asikho lokho, zingake saphumelela asibambaneni. Ngiyabonga imuthoba lemfela.
Wobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sebe sedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000 abantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele Brazil. Asebebanjwe yilo mkhuhlane bona sebephezu kwesigidi. IBrazil ngesibili ngemva kweMelika emazweni ahlaselwe kakhulu yilo mkhuhlane. Kudubuke amabhomba amabili abulala abantu abayisikhombisa kwele Somalia izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano kaMongameli Donald Trump wokukhankasela ukhetho oluzayo awenzele edolobheni leTulsa eOklahoma ngomgqibelo ungenwe ngabantu abalutshana kakhulu lanxa nje naye besithi ukhangelele abantu abayisigidi. Lo ubungomhlangano wakhe wakuqala phakathi kwenyanga phose ezintathu. Abezempilakahle bebemxwayisa ukuthi engawenzi lo mhlangano ngoba ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Abanye bebengafuni ukuthi umhlangano lo wenzelwe eTulsa ngoba kulidolobho elilembali ebuhlungu lapho abelungu abazonda abantu abamnyama abahlasela khona ngo-1921 babulala abantu abansundu abangamakhulu amathathu. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ngokubona kwakhe kuyini okubangele ukuthi umhlangano kaTrump ube labantu abambalwa.
Mina ngombono wami mbona ngani ngaba izinto nje ezintathu. Eyokuqala iyiyona leyo ukuthi njengoba sikwazi kathesi kule gcikwane leli ele coronavirus, so abantu abaningi besaba kakhulu khonoko kuma besondelene ukuthi maybe bengalithola leli gcikwane. So lokho bengabantu abahlonipha into ye social distancing leyo. Kuthi okwesibili ama Republicans ayiwasupporta kakhulu yena uMongameli Trump. Siyabona ukuthi angani sethe hem ungana basamthandi kangako kakhulu ngendaba yakhe nje naleyo ukuthi ngumuntu ofuna ukuthi uye ukuganisa abantu ngombala. And uTrump sibonile nje lapha ngendaba kaGeorge Floyd lo olwe kube ngamapolice eMinnesota ukuthi ubengasoli kangako amapolisa, uyabona. So abantu bangani basola kakhulu ukuthi uzaba kumongameli onjani ongazama ukuthi khona abambanisa abantu. Kuthi okwesithathu kube indaba naleyo eyenzakala lapho eTulsa, Oklahoma ngo-1921 lapho abelungu ababulala khona abantu abamnyama over 300 bebemlalela nje into ze-racism zenezo. So yena leyo i-racism eyenzakala ngo-1921 abantu abaningi bathe bekukhangela khona ukubabona ukuthi iTulsa aso dolobho elihle kakhulu ukuthi uTrump engaba layo le rally kakhulu ngesenzakala esolisene sesenzakala ngo-1921, especially nxa ilizwe linje likhangele ama-protest okubandlululana.
Uphenyo luveza ukuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela njalo alubana luthe lwenziwa lamhlanje ukhetho uyamnqoba umnumzana Donald Trump. Ubona kusiba njalo yini ngesikhathi sokhetho?
Siyabona ukuthi uTrump yena evele ngumongameli nje ngokwakhe eminyaka ledlulileyo kazake ake abe over 50% ngokuthandwa ngabantu. And ngendaba zonke lezi zakhe zamanga lobandlululo lapha eMelika sesibona ukuthi amanumber akhe sehlile futhi to lower 40s. So umuntu nje ovele ekhangelela ukuthi uzadliwa nguJoe Biden ekupheleni komnyaka. Kodwa singakhohlwa njalo futhi ukuthi emnyakeni owadlulayo uHillary Clinton laye samtsho njalo ukuthi khona uyawina sibe sifithi kuma double digits uzawina sibilamdle upresident uTrump, kodwa kwagcina sibili yena uTrump ewina, uyabona. So izinto zakhona siyabe singakwazi ukuthi you know oRussia labo babhizi benzani khona ngale.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe ngomkhuhlane lo labo sebekwelile baya kwabayisithupha. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wesihudo kobulawayo lalo selikwelile laya kwabalitshumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabonke labodokotela phezu kwedaba lweholo kuyaqhubeka. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.